Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Nhlangula 2018 mu President Jeremiah. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka ezansi eMandebeleni ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane ikakhulu nalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani nabantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazithengisele ukuthi bona bangabantu abamelani.
Abe MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khube babe lomhlangano wabazancintisa kukhetho ukubahlomisa ngemicijo emqoka umele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Futhi ke kuhlelo Waza Friday lamhlanje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgash. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele eGwanda lamhlanje kwakuqala selokhu wasuka edolobheni lelo ethwalelwa esibhedlela ngemva kokufakelwa ijefu nyakenye esiza emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Phambili ukubambana ilizwe.
Umnyangagwa obuthanelwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobunengi ukhetho lwalonyaka. Umgcini sihlalo wezanu-PF ezansi eMandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni ukudaza umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe sekhaya ngesikhathi efike enkundleni ephelandaba Stadium lapho aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye. Usabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obuzifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha ezifuna ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu nawe. Baba Mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba abafuna ukubulalela khona, hayi. UNkulunkulu batshenisile ukuthi yena ulamandla.
Lapha esukuma ukuthi akhulume Mnangagwa utheyakala sikhwili labantu beMandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo itshefu. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lekula lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono.
There is another decentralization of power. It is devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelo yokhetho yamkelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhagcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amasu ukuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence, in new dispensation, itena, we are nini.
Umongameli Mnangagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ikhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ubonga uhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesi sabelo.
Izifuyo sizibonile siyafakaza, zizindula sizibone ngamehlo, umhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga. Sithemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala, zizalane ziyande.
Iningi belukulu umhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuswelakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi iningi lomhlubulo lilalele i-Studio 7 leminye imisakazo yemazweni angomakhelwane. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kwenjalo nje lo mongameli Mnangagwa utshele uZulu weGwanda ukuthi nxa efuna intuthuko efana lenkomo azabele izakhamizi lamhlanje phansi kohlelo lweCommand Livestock kumele avotele ibandla lakhe eleZANU-PF. Le yinto esolwe kakhulu ngabaningi abathi uMnangagwa usebenzisa imali kahulumende ukukhankasela ibandla lakhe. Inkomo eziphiwe abantu lezi zithengwe ngemali kaZulu obhadala imithelo. Omunye wabasole uMnangagwa yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Mdlela Ncube, yena-ke othi le yindlela yokuthenga amavoti esobala njalo engekho emthethweni.
Kuyinto engekho emthethweni, kwephulisa isisekelo sombuso lomthetho okhangele ngokuvotwa ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela abantu kumbe ukubathenga kakuvunyelwanga emthethweni. Nxa usipha abantu ngesikhathi ukhampeyina kuthathwa kuyindlela yokuthi i-bribery, yikuthenga abantu, yikudiza abantu ukuthi bakuvotele. Zona izakhamizi ngokwazo akufanelanga zivume ukuthi kwenziwe kanjalo, ukuthi zizodizwa ukuba zivotele abantu abathile. Kumele bahlole abantu ngalokho abakuthenga ndisayo kuphela, hayi okunjengalokho.
Nxa ubuvela uzihluphekela Ncube uyisakhamuzi ungafuyanga, wasesiza uMnangagwa leZANU-PF bakupha inkomo mhlawumbe ezintathu mhlawumbe ezilitshumi, asithi ubungelayo injongo yokuvotela leli bandla, ungekela yini ukulivotela?
Uyazithatha inkomo kodwa ungayivoteli, ngoba phela inkomo lezo zithengwe ngemali yabantu beZimbabwe, zithengwe ngemali yezakhamizi zakuleli lizwe. Kodwa kakutsho ukuthi uvotele umuntu, angekwale inkomo nxa sezifikile kuwe, ngekuwale amabele, ngekuwale i-fertilizer. Thatha kodwa umuntu ohamba uyevota ngendlela leyo othi nxa uhlolisisa ubone ukuthi kusasa lakho limhlophe nxa ngabe liphethwe yilabo bantu ozabe bavotele.
Khona singakhuluma ngokhetho olukhululekileyo na uMnangagwa asehlala ehlabela ngalo nxa ibandla lakhe leZANU-PF lisebenzisa izinto zikahulumende ukudinga usekelo ukuthenga amavoti?
Uyakhuluma nje kuphela, ngobe sazi ukuthi umhlaba udinga khonalokho, udinga ukuzwa ngokhetho olukhululekileyo. Kodwa ekusebenzeni kwakhe phansi akasebenzi njengomuntu ozwisisa ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani. Nxa eluzwisisa kala njongo yokuthi lube khona, ngoba khonokho esikhuluma ngakho nje into engamukelekanga lakancane. Akufanelanga kutshawe inja kufihlwa umphini, akukhulunywe njengoba kunjalo noma koniwa ngumuntu weZANU-PF noma we-MDC noma waleliya qembu loba leliya qembu. Into nxa isephula isekelo sombuso, isephula umthetho, isephula izivumelwano zomhlaba ngokokhetho olukhululekileyo, kumele ikhulunywe lento le, ikhuzwe, ingaqhubekeli phambili.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxwe lo ntungameli Nkomo ekobulawayo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane zabantu ekabuyini eGogwe lamhlanje, lapho athembise izakhamizi ukuthi zingamvotela abe ngumongameli uzathuthukisa impilo zazo njalo aqede zonke indubo ezihlaphayo ezifana lokusilela kwemisebenzi kanye lemali. uChamisa uthembise njalo ukulwisana lobuhuquluzi bona athi sobubulele ilizwe. Isikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda uthi uChamisa nguye yedwa olamaqhinga okuvuselela umnotho weZimbabwe.
UPresident Nelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumende kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impensheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilizele thi sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yensuku zanamhlanje, kasi sebenzisa ukukhalipha lemiqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe zisebenzela ndawonye, kungekho ovunyelwe ukuntshontsha, kungekho namandla okwenzela abanye, kungekho kuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kule lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okafukuwere babekuzanu, ochiyangwala namhlanje bakuzanu, kakwaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kodwa upresident mnangako usebenza lawo, khangelani-ke ijahe elitsha elifanana labo Mark Zuckerberg, elifanana labo Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi la kusasa lipheteni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke linabantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisaphambili ngubani. Ngumuntu ofana noMark Zuckerberg, ngumuntu ofana noStrive Masiwa, le mali ekethiwa yikho cash, kumbe ngumuntu osebenza ogijimisana lamasosha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restock ayikapheli, kumbe ngupresident uNelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. Upresident Mnangagwa 6 months akenzile utho, uhlale thini utshaya amadili? Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa ku-6 months.
UDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana John Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube lamhlanje libe lomhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho eHarare, liwahlomisa ngemicijo emqoka okumele akhulume ngayo emikhankasweni yawo. Leli bandla lithi indinyimba yalo kulolu khetho ngeyokuzibusa kwezabelo, i-devolution. UNtungameli Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo waleli bandla njalo engumeli weNkayi South edalele ephalamende, uMnumzana Bednico Bebe, wachasisa okuningi ngomhlangano wabo lowo.
Ngiza kunanzelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethwe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu nalabo asebencintisile, ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani nabantu. Sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho, thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esizakulwela, esizabalwela khona sikuphi, esingathi-ke sithini yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Ithini yethu-ke siyivumelele kade sibanika yona, ithi yona evolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho kade siya kutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni, baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisise ukuthi abaza kuthola, abangakuthola njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo?
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, le parliament abakhethwa baye
bangena eparlamente lalabo abazakhethwa bangene bamele ama councilor kufanele bakutsho ukuthi hayi amandla abezele esuka ehlezi eHarare sithi thina hayi ivoti yethu iyakhathe sikayitshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni
ibandla lezanu PF esikhatini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo kodwa ekhuluma esegwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni idevolution iyeza kibo ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo uthini ngalokho
ayisilokuqiniso lelo ngoba ngiza kutsho ukuthi indaba sithi silaqiniso okwakuqala umgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo devolution of power constitution indaba engayifakanga umnankagwa uthe engena simbone e-appointa ama-residents minister nxa kuthi wayeqinisile ukuthi kona uselandela umthetho uzayifaka njengezanu p f engaqambi manga indaba singambonanga esithi ku-m d c kayi-appointe ugavena uwe-masmos ngoba yithi sawinayo esile mvumo ngendlela ye-devolution yokuthi sibe logavena
Umnumzana Bedi Niko Bebe ngumgcini sihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe njalo umela isigaba senkayi edalele ephalamende uxoxe lo ntungameli Nkomo eseHarare. Kuhla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz ku Live Talk lamhlanje imihlangano eyenziwa ngabamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhla ka 30 Ntulikazi lizananzelela ukubana umnankagwa ubesegwanda uChamisa ubesegokwe abe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Khuphe bebeseHarare Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-485-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intetheli zindaba zesifazane zikhuthazwa ukubana zibhale indaba ezivame ukulotshwa ngabesilisa ezifana lezombusazwe nxa zifuna ilizwi lazo lizwakale ngokuveza imibono yazo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba. Omunye kungumqondisi womsakazi weRadio VOP oseHarare umnumzana John Masuku lapho egqiba umhlangano wezifundo lezintatheli zindaba ezisakhulayo zenhlanganiso yeYoung Journalists Association yoja uMasuku uthi abesifazana akufanelanga besabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo
ibangaze besaba bangaze baba lenhloni labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu lekube nizintatheli zindaba lakho bangazi besabela khatshana bangazi bathi kwakungenziwa kudala kodwa akabakuqale bona babe ngabantu ababenelisa ukuthi babebika ngamarali abenelisa ukukhuluma nabomongameli ukukhuluma lezikhulu ezijeneyo mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kwakusenziwa ngobaba ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi lani lingakwenza labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi ibantwana lani lingakwenzwa okwenziwa ngabesilisa
intatheli zindaba esakhulayo uPascal Madiri uthe abesifazane kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo
Ya mina ngibona ukuthi abafazi kumele babhale i-hard news njalo kumele babhale indaba ezibona ngizompolitiki ngoba ikho lapho embona khona ukuthi ikho abantu bayalekha kancane but ngiyabakhuthaza ukuthi babhale njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani ngoba yibo abaningi ukudla amadoda lapha elizweni so kumele banjani kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza lokuluba indaba ngesikhathi sokhetho isikhulumeli sayoja umnumzane uBoti Mnende uthe imfundo enikezwe ngumasuku iqakathekile kakhulu.
Umfundo esithole kumnumzane masuku iqakatheke kakhulu, especially sesiya kuma-elections njengentathela izindaba ezisakhula, njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo lakithi futhi amadoda, ngoba even abesifazana bengazama lokho abakuzamayo ngeke befuzele ukuthi sibasupporte, sibe kwathi nxa lo engaqhasa ukucover ama-events awe-politics singamnceda njani, laye engethuki simncede ukuthi laye ebekwazi ukuthi siyalingana, into lezi vele ziyafana.
Enye intatheli izindaba esakhulayo umnumzana Kuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli izindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona ukuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasa qale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubisela muva umsebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo ukuthi ngala muntu aqale embuze ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngiyekhava i-event enje enje. So khona okumbonani into kube futhi lokwesaba, mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona ukuthi izombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi sicela zilodlakela lani lento ezinjalo njalo.
Umasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli izindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zikhanya zisaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka ophelileyo njengenjongo yokunceda intatheli izindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezincishi ezinkulu emsebenzini lo. Imele Studio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Was a Friday lamhlanje kungolesihlanu kunje nje silomculi womdumo weKwaito uColin Mgqibelo ila igama lakhe lokuzalwa kodwa owazakala ngegama lokuthi uGumgash. Asizweni ke ixoxa lapha lentatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Chisaswana.
Zimbabwe barubhekise eMzansi ngenxa yokuselakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye baze bathathe amathuba bathuthukise izikhiwo zabo. Ithakathi lalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika ke eMzansi wangena ngestudio.
Salibonani malaleli, igama lami nguColin Mgqibelo elokucula igama uGumgash. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga kodwa inkaba yami iseZimbabwe, la ngikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo, ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School la ngize khona isecondary. Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida ispansula siliqembu nabangani eluveve 5 ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003 ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo. Ila engihlangane khona noma user weAchuzi wangincedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Yo fela switi nami Pelu kate moko wami Pelu mati sakya sami Ya fela sakwa sami Ya fela switi
nami Ogunkash kunjenye uza studio Utilezela indate lage elita Enga hambi jela wala lilipela Ujibia otola nga umturu wako
Ilenda lati engilenza njenga manje alinga kapheli uswiti lami nosandla semfene engisebenze noma user nosisu nalintengo yatholakala kudata file host kuma digital platforms afana nabo Google Play nabo iTunes mina ngitholakala ku Facebook as uKumgesh Gazman ngibuye ngitholakale ku Instagram at Kumgesh Ngibuye ngitholakale ku Twitter at Kumgesh.
Besukuhlelo uza Friday silejakala seZimbabwe elicula umdumo wekwaito lisegoli. Ukholeni Mgqibelo wazakala ngokuthi nguKumgesh. Umgqibelo phela kusasa Yeka sivale uhlelo lwanamhlanje Ngeke umgqibelo sithi Kumgesh Laveke mnandi lonke balaleli Igama lami Ezra Jesus Mbali
Usuphiwa uColin Mgqibelo akade silaye kuhlelo Woza Friday siyabonga silethemba lokuba leli kholisile uhlelo lwethu olwalamhlanje ole Woza Friday kodwa ke singeke ehlukane wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe devolution Abe MDC ekuthi ekhokhelwa ngunkosazana uThokozani Khuphe babe lomhlangano wabazancintisa ukukhetho ngokubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Kuthi ke uhlelo lweWoza Friday ngilethemba lelukholisile namhlanje bese lomculi uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguKumgesh. Libe lempela sonto elithuyela. Olifisela leo mpela sonto Mopraxitis Jeremiah. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.